endabeni ka kuzena isibhanga siyakwazi ukuba indaba yakhe yabona wabhala yaya ku disciplinary committee yaya la ku Politburo. Angihlali khona mina, angisolungalanga khona, angeke ngabakwazi bana izizathu zabo kuyini, kodwa ngiyathemba bana izizathu zabo zikhona and ngiyathemba ubana la uyatshelwa izizathu zakhe ezenzela ukubana bemalele ukungena. Kodwa njengomntwana othi ufisa uba kuzaniphefu, ngithemba la uzayala elokhu ezama ngamandla ke wonke ukuthi kona bazi bamamukele. Into kuphela engingayihlola, ngingasola omunye umuntu ongasuka athi wona sebefuna ukumthathela iplazi lakhe. Lokhu kuyabe kuyinto embi kakhulu ngoba iplazi kumbe ngithi umhlaba yinto yesizalwane sonke seZimbabwe. Akukhathalekile ubana uyabe kuzana u-P F kumbe ukuliphi ibandla kumbe awusowenze politics, umhlaba lilungelo lomuntu wonke. Ngakho ke I would like to encourage and abezan-P F lingenzi njalo ubana lithathele uJibanga iplazi lakhe ngoba kakusiko khona oku-discourage njalo abantu ababe befuna ukulokuza ukufaka umoya nalowana ukuthi wena akathathele iplazi lakhe. It is wrong. Akumelanga umuntu athathele iplazi lakhe ngenxa yokuthi kasolunga lezanuphefu. Kumele abe kwazi ukuthi yena umntana weZimbabwe, umntana womhlabathi, angabe lephamanzela izanuphefu, kodwa umhlaba lilungelo lakhe omele kuhlale elalo laye njengomuntu wonke nje oweZimbabwe. So yeah, ibandla lezanuphefu lilalo ilungelo lokuyala ukumreadmitter, kodwa okomhlaba kumele kwazakala ubana hayi ulalo la ilungelo lobana abe nomhlaba njengesizalwane salapha kwelakithi.
Kuke ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaphatheki ukukhetho lokubandla lezanu-P F kuye.
Well, umuntu wonke olelungelo lokubana abelonge to a certain party and lokho kumele kuhlale kusaziwa. Kodwa kukhona futhi ku-constitution unqabela izisebenzi zikahulumende ubana bephumele egcekeni ngento ezinjalo. Nxa kungatshintshwa, ye sesingavumela ke njengalokho kwenziwa e-China. E-China siyakwazi ubana amalunga kahulumende abasebenzela uhulumende bavele bangamalunga futhi awe-CPC, i-Communist Party of China. Ngapha bethethe futhi izikhundla kuphathi, ngapha beyathatha izikhundla uhulumende. Kodwa thina ngenxa yokuthi i-constitution yethu iyakwala lokho, thina singabantu abalandela i-constitution. Lokhu kumele umuntu ocabangayo kuhle, umuntu ovulekileyo, atshayele izanu-P F ihlombe ubana hayi bayalandela umthetho, bayalandela i-constitution Zimbabwe.
Politburo yeZanu-P F icabange ukuthi idlulisele phambili umhlangano wayo we-annual conference ngenxa ye-COVID-19.
Kuyatshengisela ubana ibandla elibusayo libandla elinikela ezempilo zabantu kuqala kulako konke. Bese ngathi kona njengoba yinto esibusayo asikwenzeni kuphela, kodwa bese sifaka abantu engozini yokuthi kona bagcine bebanjwa into le e-COVID-19. So beze kuhle kakhulu, yikho okutshengisela ukubusa okule ngqondo, ukubusa ukhangelele abantu, hhathi ukubusa ngobudlwangudlwangu, ukubusa ngokuba selfish. Even le igala leyenziwayo kuyinto enhle, njalo bayenze kuhle ukuthi bayibise ngapha koBulawayo, kuthengisela ubana into yonke ihambela ngenzwele eHarare. Njalo khona kwantu bayenze ibe yi-virtual gala, kuyathengisela khona kwana konke ukuthi hayi impilo kumele iqhubekele siya phambili kuze kutholakale indlela yokuvimbela i-COVID-19. Lakho futhi izanu-P F lokhu sawucabanga khona ukuthi mhlawumbe i-conference yethu siyenze virtual, ukuthi omunye lomunye kabe lapha ahlala khona khona ngale sikwenza nge-technology le enja. Kuyancomeka lokho.